Iningi labantu libonga uNkulunkulu ngokwanelisa ukugqiba umnyaka 2019 lanxa besithi bafuna ukukhohlwa izehlakalo abahlangane lazo bethembele kumdala ukuba uzobapha isineke sokwanelisa ukuphila ngomnyaka ka-2020. Unobhala wenhlanganiso yomanyano wamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Council of Churches, uReverend Dr. Kenneth Mthatha, uthi bekungelula kumuntu wonke weZimbabwe lonyaka.
Indlela ezoyenza ukuthi inoto yelizwe iphumele phambili izodinga ukuthi amaZimbabweans onke afake amakhanda ndawonye, avumelane ukuthi i-economy esifunayo sonke yi-economy enjani. Kuzodinga ukuthi sithole indlela yokuthi singayiya kanjani, indlela yokubambana ngezomnotho esingathi i-social contract, ukuze sonke sibonisane ukuthi umnotho lo ungasebenza njani ukuze umuntu wonke athole laye indlela yokuthi adle lokho okufanelayo.
Umfundisi Mthatha uthi bakhona abekade besenza imizamo yokudinga indlela zokuxazulula inkinga uZulu abhekane nazo ngo-2019 kanye labakukhangeleleyo njengamakholwa esiKristu eZimbabwe.
I-40 years yithi abakholwayo ineyisignificance ngoba 40 years abantwana baka-Israyeli bahamba enhlane sebephumile eGibhita bengakangeni kuleyo promised land uNkulunkulu wayebenika yona. Lathi lapha eZimbabwe sesihambile 40 years sesiphume kule i-colonial period, sahamba 40 years. Ukunye kuhambe kahle kodwa kunezinto eziningi ezingahambanga kahle. Abantu abaningi balahla ithemba lokuthi izinto zingalungi.
Umcebisi Ngwenya osakhulayo oveza isifiso sokuba ngabe umumo uyaguquka ngo-2020, yena-ke ukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba adinge abacebisi uqobo, hathi labo abamtshelela eceleni njengalokho owawusenziwa ngesikhathi sombuso kaMuyi, uMnumzana Robert Mugabe.
Okumele nje sikwenze eZimbabwe ukuthi umuntu onjengalowo upresident esilaye khathesi, upresident Mnangagwa, athole the best advisors in the country, people abangasoze besabe ukumtshela iqiniso, abantu abangasoze besabe ukumtshela ukuthi hayi lapho izinto zionakala nje kungenxa yalokhu lalokuyana, lapho izinto zionakala nje kungenxa yalokuyana. Ngoba angaba lama-advisors anjengakamgabe abemtshelela eceleni, all because bona bafuna ube bentshontsha, sizaba siyabuyela futhi khona phana sasikhona.
Wengeze uNgwenya ethi lakwezombusazwe ufisa ukuba khona kwamabandla aphikisayo alakho ukufuqa uhulumende okhona ukuba alungisise okonakeleyo uZulu athole impilo engcono ngo-2020.
Yebo, ikhona i-MDC, ikhona i-MDC Alliance, kodwa ayila phansi eyayilayo i-MDC Alliance ngesikhathi uMorgan Tsvangirai ekhona. So uma ngikukhangela mina ngibona ngani labo abezanu-PF kathesi ba-relaxed, kubona bengafuni ukulungisa izinto lanxazimakale kangaka ngoba bazitshela ukuthi hhayi kuvele asila opposition, asila bantu abangasitraithena, akula bantu abangasithathela umbuso wethu lowo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Japhet Moyo uveze ukuthi umnyaka ka-2019 beunzima kakhulu, uZulu lezisebenzi sebesidla imbuya ngoluthi, abantu sebengabathi imibuso yangemuva yayingcono kulokhona khathesi ngenxa yesimo kwezomnotho.
Indlela abantu abadubeka ngayo kwamanje yiyo ebangela ukuthi uzwe abantu besithi uMgabe wayengcono, uSmith wayengcono, ubani wayengcono, ngokuthi phela abantu bakompeya kumbe ukuthi balinganisa umbuso kumbe indlela abaphatha ngayo okwamanje lezolo. Kodwa iqiniso yokuthi labo bantu sibili babengangcono. Angaza ke sithi umbuso kaSmith wawungcono, njengoba wawukhetha ke abamnyama la abamhlophe.
Umoya uthi ulethemba lokuba u2020 uzokuba ngcono kulo 2019 kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Izisebenzi ziphathwa lucuku nje ingxenye okwedlula isikhathi ke esombuso wamakhiwa, kumbe singathi ungani kwabanye abaningi ke kuyafanana ngokuba okwamanje ilungelo lesisebenzi loba nje iconstitution yelizwe isitsho ukuthi silelungelo but i-enjoyment kumbe ukuthi silikholise, hayi kuba lobunzima.
UZulu uthi uyathandaza mihla ngemihla ngendlela ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu angenele kwinkinga abhekane lazo ezivalisa ukuswelakala kwemali yakuleli leya kwamanye amazwe, ukuqhubeka iphela amandla eyakuleli, indlala, ukuswelakala kwabodokotela ezibhedlela lezinye inkinga. Abaningi bafisa inguquko kusimo somnotho lesombusazwe inkokheli yanelise ukusebenzisana, besithi isimo esikhona sesisenza kungasebenzeki kuhle okuyisimo esesikhona lasedale lephalamende. Nimele isitudio 7 yiseHarare, nginguMavis Kamau.